ngithole ibamhlungu ukuthi the same people esikhala ngokuthi kona izinto azibanga kuhle sifuna ukuthi wona umkhonomo wethu uvuke izibabe ilunge kodwa ngaba futhi siphinde senze into ekusaphaza lokufaka izibabe kuma-international scenes so kuzalunga njani nxa abanye bekusingenzela ngoba laba ababoshayo ngabantu abenza ngabomu ukuthi beboshe hatshi ukuthi ngento bona ilungelo lelabantu liyavinzelwa ngoba imasikinemadola ukuthi bona kalezi abanye bakho ngothi bafuna ukwenza i-shutdown mina i-shutdown kangiyifuni so ilungelo lami selisiba ngaphi wena usufuna ufaka elakho ilungelo lokuyashisa amathaya ufake izitina emgwaqweni ukuthi mina ngingahambi kuyenza lokhu engikufuna
siyabona ukuthi kodwa kunabantu abalezikhalazo kodwa ukhetho zangiqhutshwe kuhle isadi kusekumele ibone iqiniso asikho khona kho
hayi uzala kwesitei kula kabo nabantu ihlela ngamakuhle kodwa bakhona abanye abathi khona ukhetho luhambe kuhle so into yangikona nxa siyenze asiyenzeni sibekwazi ona there are two sides of the coin angithi hatshi ukuthi kona wena ufuna eyazo isadi ibe yiyo esiza phezulu kuphela ngezikhathi zonke akuyenzi nxa ufuna uyenza ukuthengisela kuyavunyela kukhosini ukuthengisela but kuthengisele peacefully ngoba into vunyela yikuthengisela peacefully nxa sokufuna le misindo nxa sokushiswana izinto sokuthana sogizisana sokunokubophana phakathi and there's nothing amiss about that ngoba iconstitution kayisho ukuthi kona kuthengisela wenze i-violence sesizwile abanye babo labo bekhuma fairfair ukuthi ha sifuna ukubagiphimisa sifuna ukukhoze i-violence so nxa uzukhulume njalo somele uzani uboshwe ngoba kuseyikho lokhu okusemthethweni uthetha ukuthi kuthengisela ngokuthula but into esiyaziyo sondela ba Ntembe yinto na awukaze uthengisele ngokuthula kugcina sokutshisa izimota kutshisa izindlu le mpilo zigcine sezishabalala futhi yabo so yikho okuluhlupho khonoko ye bangabe benezikhalazo ye but kulabanye abangelazo izikhalazo labo abangelazo bayekileni phela bethi go free and about with their business wena lawo uthengisela ngalo ngokuthula then that's okay but the problem is what sifuna wonke umuntu ahlale phansi utshana shutdown i-shutdown ngiyani mina kangifuni uku-shutdown mina ngilowo umkoti wami lapha eliphila ngakho khona so nxa uku-shutdown zingizaphila ngalo mina.